zakala ngemavuku imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrecordleyo kwakufayiniseke so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphini nga sasikunanzelela masinyane kungakeza i-proclamation sasizabhala incwadi yepharlamente ukuthi hayi kabuyele lanxa sibe sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hayi nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe isreplace kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile laba nababayaabuyele kuthiwe lekhishiba khiphile iveki ngapha ibayamukele kuthi ngapha ama-councillors engizamile sibili uwabeka amaphepha sengingenile nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba ugumede u-councillor wethu ugumede ngilandelana naye ngathi-ke sengiqina beyamukela amaphepha kagumede wahle wa-announca ukuthi it's now 4 o'clock the court is closed and is adjourned kusuka lapho abazange babafuna ukuyamukela amaphepha ethu
kuyini obekusilela kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi
bekusilela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe omunye i-death certificate yakhe ikhanya idabukile so basebefuna bafuna into ekhanyayo anti uyakwazi nga i-death certificate kuthiwa it is issued without any alteration so begijima-ke behlanganisa lokhu hhayi basike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakatshayo so bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kwethiwa hhayi it's now 4 o'clock
kodwa liyavuma ukuthi iphutha ngelene kumbe kukhona okunye likusola
hhayi kusola ngiyakusola njengoba kade sengikhona kwafana kunomation port and bengagcwalanga kungaminyenanga bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi bonke abakhona pho e-nomination court kabasevu khonokho evelethi kujwayele bekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphela muntu ade yacomplaina ukuthi ngiphuzile ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nga lawo ma-certificate lezithupha bakhe babauyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasinemezela ukuthi wonke umuntu kaletha amaphela yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo sikujwayele lokho kodwa hhayi asonto esihluphayo
ye kodwa bona bayakuphika lokho
hhayi bayakuphika sibili bathi bezimisele ngoba ukuba khona babuyile ngabantu abavele beqontestile labantu ababevalele phandle anti uyananzelela ukuthi abantu esibabekileyo akulamuntu omutsha khonokhane sakutsho ukuthi sikholektini iseke
kulobaba uma ngena uDubed wangena esebenza laye laye ungenile uyi-independent lo siyamsekela sisebenzelayo kusukusele MDC iqalisa kuze kube namuhla so laye ngentwana sathi ukuthi amakhadideni kazange asihluphe abebuya nga-2, 2, 3 yikho kumangena ubengazange ashile ngoba besimtholile omunye so uDubed mangena ungene under independent sizamncedisa ayithathe leyani ndawo.